uZulu wakobulawayo ubuthane lamhla etshengisela ethi umi ndawonye lenduna yentaba zinduna uChief Nhlanhla yamangwe Ndiweni ngemva kokuhlaselwa ngamadoda azibike kuye ukuthi avela ehofisini kamongameli. Inzalo yemaNdebeleni ithe ingeke yavumela ukuba inkokheli yayo yomdabu ikhahlamezwe kungakho betshengisele. UMnumzana Mthulisi Hanana wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation ngomunye wabakade betshengisela, yena ke uthi induna nxa ikhuluma ikhulumela labo ngokunjalo bayayisekela.
Ebesikwenza namhla lapha bekukuxhasa induna yohlanga uChief Nhlanhla yamangwe Ndiweni ngemva kokudlwengulwa kwakhe lokubanjwa kwakhe kuchapha ebanjwa ngabantu bezanuPF. Thina sithi kukhulunywa induna, thina sivumelana lakho. Nxa ekhuluma akazikhulumeli, ukhulumela thina esingabantwana benduna.
Qhubeke exwayisa abezanu ukuba bengathinti abazali babo ngoba bona balindele ukuvikela induna labo siko likamthwakazi.
Okwesibili besinika iwarning ebantwini bezanu abagijimisa induna ukuthi bangaqhubeki bethinta obaba bethu, thina sikhona. Ngababuye kithi esayizini zabo, sikhulumisane nini njengesayizi zabo.
Omunye wabaqoqe lokhu kutshengisela uMnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthi bami ndawonye le nduna ngokulwela indawo ezihlonitshwayo ezamaNdebele.
Ngoku namhlanje sichasa induna yethu yamaNdebele ngokulwela indawo ehlonitshwayo esesidwe ngabantu bezanu ngendaba le sithi ye-land reform asebeyikhethe. Namhlanje sithi sihlela iZANU-PF amayouthi labakhokheli bezanu-PF including yena uPresident uMnangagwa ukuthi kuze abe kwazi ukuthi leli lizwe ayisilo lezanu, Zimbabwe ayisilo ZANU-PF, but iZANU-PF libandla elibusayo elizinokuthiwa iZimbabwe. Njalo sibatshengise ukuthi asisesabi lutho, abuyile amathenki ayisethela abantu khona lapho ukuthi abantu babaleke basuke khona, kodwa asisesabi lutho kade sinto sibatshela nokuthi kabalungise ilizwe.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo uMnumzana Briana Mbongani Netha uthi bahlangene belwela ilungelo lokukhuluma ngokukhululekileyo eZimbabwe.
Lapha sihlangene singabantu bakobulawayo, singabantu beZimbabwe, silwela ilungelo le-freedom of speech. UChief Ndiweni into abamyenza yona ayilunganga because yena engokwayo ulelungelo lokukhuluma ukuthi yena uzizwa njani.
Unkosazana Shalini Buhlebenkosi Charles Ndlovu wenhlanganiso ezibizwa ngokuthi 1893 Mthwakazi Restoration Movement uthi bona baya bamkhankasela uNdiweni bembonga ngesibindi alaso sokumelana lohulumende.
Namhlanje ke siziye lapha sizokhasela induna yethu uChief Khayisa ebuye yahlukumeza emalangeni ngabantu bomthetho labegovernment bezama ukumhlukumeza befuna ukumthathela le mota. Siyamkhankasela uNdiweni, simbonga isibindi alaso esokumthi amlisane lobugolegole lokubandlululwa kwegovernment esiyibusayo kathesi namhlanje kulezi.
Osakhulayo uAlexandra Sibanda ngomunye wabakade betshengisela lamhlanje kobulawayo.
Apha ukuba kwami la bengikhona ukuzotshengisela ukuthi ngiyasekela konke okuthiwo yinduna uChayisa ngoba ukutsho konke lokhu emele isizwe semathebeleleni. So sizama ukuthi sitshengise isizwe ukuthi nanku uChief Khayisa umelele isizwe sakini lathi sikhona behind you and sizakusekela.
Inzalo yemaNdebeleni ibibuthene namhla kobulawayo itshengisela isithi imi ndawonye le nduna uNdiweni imsekela kukho konke. Lokhu kungemva kokuba uNdiweni ehlaselwe ngabantu abanakanelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF ngoba emelana lohulumende evikela intaba yentaba zinduna ukuba ingavelwa nguhulumende emuntwini ngoba ingeyomdabu lamasiko abantu balesi sigaba. Abantu bakhuthaze induna ukuba ime isibindi iqhubeke ilwisane lobugwelegwele lemisebenzi yenkohlakalo enziwa nguhulumende bethi labo bazimisele ukuma ndawonye le nduna. Imele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile Masuku. Thank you.